Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlazi ku-28 Mpandula 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano wesiphangiphangi omanyano we-SADC owenzwe izolo ubelokho ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Umkhokheli webandla le-MRP, umnumzana Mqondisi Moyo, uthi elokho enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni.
Awu angithi sikhule nje sidlala amadobhe. Amajaha lawa eliwabone ephuma ku press conference esithi se dissolve i National Executive Committee engiyikhokhelayo, awachiyananga njengalabana abantu singathi abakholisanga ukudlala ecrash.
Isikhulumeli salabo abathi sebeqothe umoyo, umnumzana Mbonisi Gumbo, uthi umoyo wehluleke ukukhokhela ngalokho sokumele kukhethwe umkhokheli omutsha.
Ube ngu-president we-MRP for 10 years, so okwakadesi kunzima ukuthi akholwe ukuthi kahlanguye president. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwensuku lamalanga kuzove kukhanye kuye ukuthi hhayi akusanguye ophetheyo.
Inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu ithi ukukhulumisana kwayo loZulu wesigaba seMandebeleni sokuveze ukuthi iningi alithembi ukuba uhlelo lukahulumende luzalungisisa udaba lwegugurawundi.
Ungakhumbula ubaba loPhetilizwe wathi hlangene lezinduna kulezinto ezingu-2 azitshoyo, wathi uzazincedisa ngokuzirisosa, kuzaba le-resource. But singahlala sikhangele, akulalutho eseziluphiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umhlangano wesiphangiphangi omanyano we-SADC oyenzwe izolo ube ulokhe ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Lo mhlangano ubukhangelelwe ukuphatha indaba ezimbalwa ezigoqela udaba lokhetho lweZimbabwe lodaba lwempi yakwele DRC. Abebandla le-CCC bebekhangelele ukuzwa ukuthi SADC izacebisa na uhulumende weZimbabwe ukuthi aqhube ukhetho kakutsha, ngoba abahlola lolukhetho bephansi kwenhlanganiso ye-SADC bathi aluqutshwanga ngemfanelo lolukhetho. Umkhokheli webandla le-MRP, umnumzana Mqondisi Moyo, uthi elokhe enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni ngokwehluleka ukukhokhela. Ngomvulo amalunga la ayenze umhlangano lentatheli zindaba bazisa ukuba umoyo useqothiwe esikhundleni. Kodwa sixoxe lo moyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba walandula.
Awu angithi sikhule nje sidlala amadobhe. Amajaha lawa eliwabone ephuma ku press conference esithi se dissolve i National Executive Committee engiyikhokhelayo, awachiyananga njengalabana abantu singathi abakholisanga ukudlala ecrash. Ngizaphendula linkulumo ngikhangele incwadi ekamhla ka 30 July 2023 eyabhalwa uMbonisi Gumbo eyibhalela iNEC. Uthi yena kuyangimangalisa ukuthi umdenda ofana nayo abahlale bonke kupanel bepresent ukuthi sebesidissolvile. Umugqa wencwadi yakhe ka 30 July 2023 uthi, "I want you to know that umdenda asomfana wami and I personally told him that I wasn't comfortable with him." Meaning ukuthi yena uMbonisi njengoba esithi ukuthi ungumuntu okhuluma la privately, wayechila ukuthi kasuthiseki ngomdenda. So ke umbuzo umsebenzi wami oqale ngawubisela kubo sebehlale phansi bakhokhasa bathi basidissolve. Uqale nini ukuthemba lo mdenda athi kimi ngamthembi njalo incwadi nansi yakufakaza. Okwesibili kusemncwadi efana nayo uthi secondly, I am nobody in MRP. I am not in MRP groups. So umbuzo wami uyaqhubeka usithi nxa yena esithi usidissolvile, usidissolve ngubani ngoba kugwalo engilubalayo uyasho ukuthi yena kasolutho ku-MRP kanti nxa esayina le incwadi uthi Elder Gumbo signing out. Njengoba nishilo ukuthi abantu ba bengakholisanga ukudlala e-crash, asikwazi thina ukuthi umbonisi ngu-Elder we-MRP ngoba sikhumbuli ngelinye ilanga kusiba le ndlela okuthiwa unikwa ngayo ubukhokheli bokuthi abe ngowama-Elder. So sifisa ukuthi abantu bananzelele ukuthi umbonisi Gumbo asomuntu ongamethemba ngoba kalaqiniso ende ngokunjalo wazichazela lapho ukuthi kasomuntu ku-MRP. So usidissolve kungobani engubani akusethusi ke thina lokho.
Manje ungasitshela ukuthi njengebandla kuyini elikwenzayo?
Thina njengebandla kasethuswa ngumlilo wamaphepha kumbe ngumnyama ongelampisi. Bazathi sesehlulekile thina njengeleadership ngaliphi, angazi kumbe baphila kuphi umhlaba abangafuna ukusikompare ngama-elections eZimbabwe aranwa yiZEC bese besithi sehlulekile. Okokuqala sifisa abantu babekwazi ukuthi MRP njengebandla elingela donor elinganikwa imali ngama-western countries njengabo-CCC labo-ZANU-PF singabantu abangela ama-resource. Akula ndlela esasingaperforma ngayo ama-miracles kuma-elections lawa ngoba yena umbonisi Gumbo uyakwazi ukuthi lokho i-MRP yaqalisayo ayikaze iyibe le-sponsor. So ngokunjalo lonyaka njengoba iZEC khona ivele ZANU-PF bakhuphukisa ama-nominations ama-MPs aya ku-$1,000 bebecabanga ukuthi imali engaka sizoyithatha ngapi. Njalo okunye mfisa abantu babekwazi ukuthi i-National Executive Committee isebenza ngama-reports avela kuma-provinces ethu wonke. Akula report i-NEC eyake yayithola eyayisiba ngumkhombandlela okuthi ngohlelo lwama-elections baplane njani. Njalo nxa bethanda iqiniso bazachazela abantu ukuthi sililona kanye ibandla mina njengo-president we-party kanye le-National Executive Committee esingazange saba imposela ama-candidates. Ama-candidates wonke abawafakayo angu-72 ama-councillors langu-3 ama-MPs avela kibo as provincial structures. Thina kwethu sasekela khona lokhu akade bekwenzile.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxele isikhulumeli salabo abathi sebexothe umoyo, umnumzana Mbonisi Gumbo, yena othi umoyo uyazikhohlisa ukuthi elokhe ekhokhela ibandla le-MRP.
Nginanzelela ukuthi ube ngu-president we-MRP for 10 years, so okwakadesi kunzima ukuthi akholwe ukuthi kahlanguye president. Kodwa bengicabanga ukuthi ngokuhamba kwensuku la malanga kuzove kukhanye kuye ukuthi hhayi akusenguye ophethe. Simnikele ithuba lakhe samsapota sayenza konke okusezendleni ukuthi ubukhokheli bakhe bube ngcono. Kodwa-ke wehlulekile ukwenza into okufanele ukuthi azenze. Wayigcina se-abhuza thina, se-abhuza amalunga ebandla. Abanye baxotsha esesenza ungazathi i-MRP ngeyakhe, MRP unkulunkulu wayo. So-ke thina njengamalunga sakubona kufanele ukuthi simise umsebenzi, simise ukuba ngumongameli webandla lemiqhakazo le-Republic Party. And leyo decision isekelwa ngamalunga ebandla se-Ireland, isekelwa ngamalunga ebandla se-United Kingdom, isekelwa ngamalunga ebandla se-South Africa, isekelwa ngamalunga ebandla akhona pha komqhakazi kuwo wonke ama-province kunye lasekotswana. Balutho abantu abami laye sikhuluma sibenze okwenza ukuthi athi ele executive kodwa azithole kunguye okhuluma emanyuzipepheni, kunguye okhuluma ku-Studio 7. Waye bengamkhulumela o-chairman bakhe labo-secretary ko-information. Okwenza ukuthi awezikhulumela yikho okubonisayo ukuthi kasanguye ophethe, ngoba isikhathi sonke ngesikhathi sisamthanda kunguye osikhokhelayo. bekuyithi besimkhulumelo bengasikho.
Lisebenzise indlela bani yokuthi limise ngoba isisekelo sombuso webandla sithini nxa kuyukuthi selifike kudaba olunje.
Okokuqala yena ube ngumongameli i-2014 lapho esaba khona le Congress mhlaka 11 January 2014 kuzofika namuhla. Isisekelo sebandla sikuvuma ukuthi abe ngu-president for 10 years kungayiwanga ku-Congress. So okokuqala uvevele esephula yena umthetho. Okwesibili ibandla lethu linikeza amalunga alo amandla ukuthi amalunga athathe izinqumo and amalunga asesithethe isinqumo sokuthi bazakhetha kutsha ubukhokhelo obuzosibambela until next year lapho kuzoba khona le-Congress.
Enye inkokheli evumelana le nyathelo lelithetheyo leli ebiku-executive kamoyo ngobani?
Okunye engingakutsho ukuthi mina ngokwami ngingumbonisi bengikhona kwe-executive leyo kodwa yena umoyo sowaxotha amalunga amaningi awe-national executive ubengela vice president lokho wasasipenda umangulube akakaze areplace lokho wasasipenda ubaba uNdebele akakaze replace ubabondeyo obekade khona waresigna ubengasekho ukuba national chairperson. So ama-decisions amaningi ubezithathela yena yedwa obekade ngu-secretary general uMamgoli ubekhona ku-press conference ube-attendile umhlangano.
So ngwe yedwa oku-executive obekhona
ayikho nje executive yakhona angithi abantu bakhona baseGoli bekuvele ubengasezi babe khona phela ku-press conference kobona baseGoli kodwa lokho akuthi bahambisana lalokho okwenziwa ngumoya abahambisani lakho.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isiphatha amandla sebandla le-MRP. Inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ithi ukukhulumisana kwayo loZulu wesigaba seMandebeleni sokuveze ukuba iningi alithembi ukuba uhlelo lukahulumende luzalungisisa udaba lwegugurawundi ngoba lanamuhla izinduna ezikhokhela lolu hlelo azikabonakali ezigabeni eziningi. Umongameli Emerson Mnangagwa wapha izinduna umlando wokukhulumisana loZulu weMatabeleland ngalolu daba ngenjongo yokuthi lulungisiswe njalo kuhlawulwe labo abathintwa yilumbhuqazwe. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ese-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi abaningi abasuthiseki ngalolu hlelo.
Udaba lwegugurawundi eqinisweni yindaba eyakhulunywayo kodwa akukho okukodwa okubambekayo. Ungakhumbula ubaba loPhetilizwe wathi hlangene lezi nduna kulezinto ezingu-2 azitshoyo wathi uzazincedisa ngokuziresosa kuzaba le-resource. But singahlala sikhangele akulalutho eseziluphiwe kungakabi lokhetho kube lama trainings but akukho okubambekayo esingathi sokwenziwa. Okwesibili kwakuthiwe kwangu-2020 kumbe 2021 angisakhumbuli kodwa kuhlanganeni kwakhe lezinduna estate house wayethe yena abantu ababulawa ngumbhuqazwe ababesebenza kunye lalabo abacatshiswayo ngumbhuqazwe ababesebenza bazanikezwa ama-pensions kungakhethele kule ukuthini umuntu wathi ngaleso sikhathi ecatshiswa wayele eminyaka emingaki mbenesifo wayele eminyaka emingaki. Kodwa eqinisweni ma uhlezi namhlanje akulalutho ngitsho lolulodwa akulamuntu loyedwa osinikwe any compensation akusela la muntu osekhuluma ngakho ngibeni sebakhohlwa. Phela okuningi ungakhangela baya bekukhuluma ngibeni bazama ukujabulisa abantu kodwa bengazimiselanga ukwenza lutho.
Izinduna eziyizo ezikhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi nxa liyake likhulume lazo zithi sezingaphi ngalolu daba?
Izinduna sixoxa lazo ngikhuluma lazo njalo nje lazo ngoba isizo phela ezathi ukuthi zizakhompaseta abantu ababulalayo yibababuyayo batshele izinduna ukuthini sizibatshele ukuthi kulabantu abafa besemsebenzini kulabantu so bona omabulala yibabanikeza izithembiso. So ngemva kwalokho izinduna isizo zahamba ziyefoqa induna kuze zitshele ukuthi hayi sile budget engaka elingayinika abantu kumbeni izinduna kuhamba manje compile list but uma zona ndisebenza ngani ngeloko ziyabe zikuthunyiwe so uma zingakathunywa akukho ezingakwenza namhlanje bengizibuza ngako sibili ukuthi lisakhumbula lokho ziyavumelana lakho khonoko kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma ubulala phela onguye obathumayo etsho ukuthi madoda sengifake imali engaka hamba ndiyetshela abantu ukuthi sizabe sibanika kanje kodwa uma kungavelanga kuye bona zanti ziyamesaba phela ophetheyo so kunzima ukuthi namhlanje zehlala layo zithi lethe imali liyana yena nguyokuza ukuthi yena abe nguyotsho ukuthi kumi njani.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhejuli likaZulu. Umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo ubengabambeki ecingweni. Umdwebi njalo engumgcini sihlalo wabenza imisebenzi yokuthokozisa uZulu iVisual Arts Association of Bulawayo umnumzana Owen Ncube ukhala ngokwethulwa kwemisebenzi yakhe ebisibukiswa eBulawayo National Gallery ngesikhathi kulomcimbi weIntwasa Arts Festival oqale izolo usiyaphela ngomgqibelo ethi yikwephula amalungelo akhe. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ayisikho kwakuqala ukuthi kube nokufuthelana phakathi kukamaseko labasembusweni ngomnyaka ka-2012 wabotshwa kulandela ukuphanyeka ayekudwebile okwakumayelana lombhuqazo yogugura hundi. Ukufuthelana okufanayo sekuqhamuke njalo kulandela ukwaliswa kwakhe ukubukisa akudwebileyo okumayelana lokhetho olulempumela ephikiswa ngamabandla aphikisayo okugoqela abe-Citizens Coalition for Change. Umaseko uthi utshelwe ngabaqondisi beBulawayo National Gallery ukuba akhiphe imifanekiso efika phose ichumi lasikhombisa abeyibukisa kuleyo ndawo kulungiselelwa umbukiso omkhulu kusasa owe-Intwasa Festival. Umaseko uchasisa kabanzi ngokwenzakale eBulawayo National Gallery.
Njoba lapho esibukisa khona indawo kahulumende, kwenzakele ukuthi mina ngenza imisebenzi. Umsebenzi leyo kube lusizi ngoba ayisanisenelisanga ukuthi ngiyibukise, bese ngiyifakile kwa-Jehova sibili amalanga athile, ngoba simelele ukuthi umbukiso wethu uvule mhlaka-28 nge-Thursday. Manje sebenjelile egalari lapho ukuthi imisebenzi leyo kumele uyikhiphe ngoba ile politiki.
Umqondisi weBulawayo National Gallery unkosazana Silenkosi Moyo akathandanga ukukhuluma ngokuvinjwa kwemisebenzi kamaseko. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyati uthi ngazi lutho ngodaba lolu.
I'm not aware of those allegations. Have you spoken to Patrick Nico, Inspector Nwe, the provincial spokesman for Bulawayo? Yeah, kuluma la, maybe he's got the fix. I mean, I don't have the fix.
Umaseko wavalelwa enkambeni yamapholisa okwamalanga amane ngomnyaka ka-2012 kulandela ukubukisa kwakhe imifanekiso eyayiveza indlela abantu ababulawa ngayo ngesikhathi sombhuqazo wegugura hundi. Inhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace lezinye zathi kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe lasezabelweni zemathebeleland ngesikhathi sombhuqazo wegugura hundi. Uhulumende kaMgabe lomongameli Emmerson Mnangagwa bazama ukukhuluma ngodaba lolu kodwa kukhanya kusasekhatshana ukuba uZulu avumelane ngendlela okumele luphathwe ngayo. Kusenjalo umqoqo weIntwasa Arts Festival umnumzana Nkululeko Nkala uthi usuvuselelwa umbukiso weIntwasa Arts Festival oke waphanjaniswa yi-COVID-19.
IntwasA Arts Festival kuBulawayo izabe isizakala khona lapha kuBulawayo ikususela namhlanje mhlaka 26 iziye phela mhlaka 30. Ifilimu yethu yalonyaka Imagine It, Experience It, okungangokuthi sithi ebantwini iminyaka le emibili emithathu edlulileyo siye sangathi ukuthwala nzima ngomkhuhlane we-COVID.
Umnumzana Buthelezwe Nyati osebenza esigodlweni seMelika eZimbabwe uthi uhulumende weMelika uyasekela ezamasiko lemidlalo nemisebenzi eminingi eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo eNational Art Gallery, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Thank you.
Uma manje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp.
Njani yes ayizindaba yale cabinet ekhethiwe lokho eloku ikhethi izihlobo kufaka kwezikhundleni ikhethi abazala kufaka kwezikhundleni hayi cabinet liyakhaya ukuthi ngiyama group bona abana abantu abaku cabinet indaba bengamtsheli ukuthi hawo ndoda kanti wathatha abantu abakwafaka ezikhundleni abazala abakwafaka ezikhundleni kuhamba njani waye ungacabangeli abanye abantu noma ungasasikhithelanga kidi ngapha ematebuleni kodwa khona ngapha kini phela abantu lakubaningi abafuna umsebenzi kuwavela abantu basematebuleni sakwathi uyabazona kodwa khona ngapha kini phela awubonisa ubuntu ukuthi awufuni ukudla wedwa hambo thatha abantu abakho unika abafazi bakama ama-degree amafeki hayi baba sacetha usihloniphe mani sacetha usihlomo sabasizayo zezimbabwe kambe usuku wakubona apho ukuthi umuntu azikhethela abantu abakhe efake ezikhundleni hayi la ma-degree lawo kuthiwa bala ma-degree ama-degree okuthengwa lawo vela nti baphila ngama-degree okuthengwa kona ngani
studio 7 salibonani balaleli laye wonke umuntu okuleli khasi hayi bantu sikhathele izano into engalada direction into esingasayifuniyo nje eZimbabwe yigama elithi zano asisabafuni izano leqembu lakhe lonke labalandela umnangagwa iziyelele iziyelele sibili abantu bakithi esindebeleni sihlupheka kangaka manje sisemazweni siyahlupheka kodwa bona basavotela umnangagwa abasizwele abazali bethu sengani nje into okuthiwa zano yiyo engaphuma iphele kulelazwe iphume nje izano asisayifuni ngoba yila direction shinayila ngibekela phambili yasukumeza kakhulu manje umnangagwa sethethe icabinet wafaka abazukulu bakhe abantu bakhe abazawakhe sokusemzini wakhe phela lapha akuseyicabinet kalizwe lonke minzalo yonke yasezimbabwe sokungumuzi wakhe asikhathelei laba abantu
studio 7 itshona njani okhulumayo ngumelusi Dube bengicela ku-studio 7 nxa kuyangizwa nalo ndoda abathi ngupanka night kanganaye java lo kuthiwa ngumprofiti wamanga kayekele ukudlala ngonkulunkulu ayekele ukuqamba amanga manje ngoprezidenti wethu kayekele ukudlala ngonkulunkulu loo ndoda
salibonani studio 7 labalalela abahle nizo lapha kukhulunywa ngezitabane nabafazi abathathanayo amadoda lawo njalo hayi ayikho into enjalo angibonde ukuthi unkulunkulu into enjenganale engayithokozile engayijabulele le nto enjengale amela ngivuma kale elizweni pho sonke masingathi asithathe nabafazi tumfazi lathi ndoda kungaba yini ngoba ibhayibhile lizalanilande kazalana njani umuntu engakhula ma umfazi kumele uhambe oyenda kowesilisa lawesifazane ngokunjalo ma sebethathana bona bodwa abafazi othi umfazi libethe ndoda sokuyikuyini sokuyikuyini lokhu amela ngurhulumente ayevula into enjalo njalo laba abasekhenda into enjenganaleyo ayi angazi makhanda abo basuke becabange njani ngoba le nto ayikho nhle ayilunganga ngoba lona ibhayibhile lithi zalanilande kophuma njani abantwana kwazalwa njani ma sesithathana sodwa nabafazi madoda wodwa hayi le nto obukhuluma endamelanga ayivumeli njalo ngilisize nalaba abakhanya beyithokozela ngilisize labo bantu abakhanya labo bethokoza uze umuntu edlamini ndenda amankazana la yeyinkazana yho yidimoni leli lento lidimoni namelanga belivumele ngafisa le odi yami yefika endlebeni zabo lezo zitabane lezi yidimoni lelo
Eh salibonani basakazi bakaStudio 7 ngali njani lonke hayi mina ndokudana ngalo ndoda okuthiwa ngigawula lo ngiyamuzwa nje ethi yena inkomo ezincane amajongosi la kufanele ibotshwe nenkabi ezinkulu ukuze inkabi ezinkulu ziwafundise ukulima yazi ukuthi isaga sakhe lesi uyenza ingane uhlakaniphile engaboni ukuthi thina siyabona ngoba inkabi zakhe lezi ezinkulu okhala ngazo yizo inkabi esezibulele ilizwe yizinkabi ezobusela yizinkabi ezivele ezenza siyehlala negangeni yizinkabi ezenza abantu befela ezindaweni abanye bedliwa zingwenya zinkabi zakhe zenzo zithiwe zindala so lapha ufuna ukusitshela ukuthi lezi ezincane zingaba zodwa zizantshintsha okokwenza ukuze abantu bephile kahle so ngcono zihlanganiswe lalezi ezindala ukuthi ezindala zizifundise ubusela ngoba ungahlanganisa inkomo ezingafohliwe zihlanganisele ezifohlayo vele ziyafohla zidla amabeli abantu so lezi ezincane nje sezihlanganiswe lezindala seziyafohla zidla umnotho wezimbabwe wonke ziwushaye ziwuthiye kungalalutho fundiswa ezenye ezinkabi ezindala ngaziqothiwe zonke iinkabi zenye ezezindala nanku kwasala iinkabi ezazilima ngomgabi zasala khonapha yizo ezifundise futhi iinkabi zenye ezezivele umnangagwa umnangagwa layo waba lisela layo vele wayelisela futhi asithwele nzima ezimbabwe angazi ukuthi kathi tuzoba yini isikhathi lizwe lethu. Ilizwe lezi ikhampani siphekile nje.
Mawu salibonani, salibonani kustudio 7 okhulumayo uJay Moyo. Ngiyajabula le audio mayingafundwa. Siyabezwa abantu beZanu-PF. Lokhu abahlala bethuthi imisebenzi mnengi thina siyiswela. Siyacela ukuthi abaseduzani labo gawule labo chuma bebalande emzini bemaketha khona. Wonke umuntu oyabe ngweZanu-PF asihambeni siye kuthi sifuna umsebenzi sike sibone bazosiqhatha yena. Ngithi sebevotele, sebehleli kodwa abantu bahlupheka. Esingakufisiyo ukuthi wonke umuntu ephile ngokuthengisa. Sifuna ukuthi abantu basebenze. Siphakameni ngobuningi sibalandeni abantu beZanu-PF besinikeza le imisebenzi abayitsho ukuthi khona.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga Studio 7. Ngithanda nje ukuphola kancane ukuthi abantu beZimbabwe bazohlala bebaleka eZimbabwe besiyafuna imisebenzi emazweni bekhale ukuthi idola leZimbabwe liyagugudeka. IZANU akula lutho oluzalunga eZimbabwe as long as kusakusizanu labo mlanga khona lapho. Abantu beZimbabwe akabephume lesisombululo sokuthi kungenziwa iplan bani ukuthi iZANU-PF ikhitshwe embusweni kufakwe intando yeningi kuphela nje. As long as lokungakatshintshi i-5 years yona leyo kuyona zonke lezi nkinga besinazo izokuthi iminyaka yonke idlule abantu besifa indlala, abantwana bengasafundi bebhema inyawophe, abanye bedliwa zingonya besayo South Africa. Akusoze kutshintshe as long as vele iZANU ingaphumanga embusweni. Into eqhakathekileyo ukuthi mawuhuna kumele uzazi ukuthi uhlutshwe yini uze laphi lokho okuhluphayo. AmaZimbabweni umkhuhlane abanawo bahlukunyezwa iZANU. As long as iZANU ingaphumanga iZimbabwe izohlala iso. So AmaZimbabwe azame ukuthola isombululo sokukhipha iZANU. Ngiyabonga.
Qum 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 kuyashelela. Iqiniso nje lihle bantu bakithi. Ngakhuluma ngaphambilini ukuthi ke ungabona umuntu kuthange, ungabona umuntu ezekhetha aba ifamily yakhe izimsurroundela ucabanga ukuthi yena ifamily yakhe yona uyithemba kungakanani. So nango ke umnengwakho awuloke busy usefake lo rashwari wakhona lo naye umntana nomzukulu wakhe uloke gcwalisa abantu laphana kucabinet yakhe. Ulokuzena ukabhila wagcine bulawa ngubani kanti ukabhila wagcine bulawa ngumntana wakhe. So iproblem engikhanya nayo ukuthi ungabona usiba le short sighted ungasaboni ngakude ugcina usiba nenkinga ukuthi uthemba abafowenu uthemba abantu abakho usukhohlwa ukuthi ukhethwa ngabantu kanti manje ukhulumelana ukuthi ukhethwa ngabantu wena usukhethe ifamily yakho. So uhlupho nantu madoda asiluboneni. Hhayi kaqhubeke senza into yakhe ngoba ilizwe selibiza yena. Umusa wenkosi uzambona. Siyabonga, thank you.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uJekeja othiwa nguIshmael Chabalala owebubi usinde ngomusa wenkosi ngemva kokugwazwa ngomkhonto ekhanda owephukela kukhakhayi bebanga intombi. Odokotela besibhedlela sempilo kobulawayo benelise ukususa umkhonto lo ekhanda likaChabalala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obe ngunobhala wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza ukuba ngumthutshisi kahulumende u-Attorney General. Lokhu ngokwakuqala ukuthi kube lo Attorney General owesifazane. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umhlangano wesiphangiphangi omanyano weSADAG owenzwe izolo ebulenjini ubulokhu ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Umkhokheli webandla leMRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhu enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama silazo njalo ngo 7:30 igama ngoChris Gande.